kuyindaba enhle esikhangeleleyo ukuthi yenzakale ekuqaleni kwampalakazi. Uzakhumbula ukuthi njengenhlanganiso sike sabhala ngokusemthethweni sibhalela uhulumende weZimbabwe simtshela ukuthi kavule ama-borders ngoba abantu abaningi sebechapha imingcele kundawo ezingavunyelwayo. So ngokunjalo-ke sabhalela i-Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage ukuthi sithi imingcele kayivule, satsho lokuthi akube nendlela zokuthi ezizalandelwa ukuze abantu bengabi sengozini. Sabeka futhi ukuthi esikubonayo abantu bayaquma egangeni okungabafaka engozini zokuthi babanje iganyavu, bathathele izimali kumbe balinyazwe nje. Yikho-ke siyakwamukela lokho okusokhunywa ngohulumende ukuthi imingcele isizavulwa-ke kunyanga naleyi ezayo.
Bakhona ndiweni abathi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukumemethekisa umkhuhlane lo. Ungathini ngalokho?
Komo ukuvulwa kwemingcele akuzobe lani lokuthi inani labantu abalomkhuhlane liqanise kumbe lehle. Njengoba sengitshile ukuthi vele abantu ade bezichaphela nje endaweni ezingavunyelwayo, kutsho ukuthi vele ukuvala imingcele kwenza futhi kungabi le ndlela yokuthi abantu bahlolwe nxa bengena ukuthi umuntu lo angaba ligciwane kumbe angabe ngelalo, ngoba bangena baziphumele nje egangeni. Ngokunjalo nxa uvula amabhoda, mina ngokubona kwami la nje lenhlanganiso yethu njengoba sengitshile sake sabhala incwadi satsho thina ukuthi sibona ngani kuzayehlisa inani ngoba abantu bayangena kusemthetho behlolwe laphana emagedini okungena ngoba ukuphuma. Abalomkhuhlane bathatha amanyathelo okuthi bangathelela abanye. So nakani ukuthi kuyinto enhle ukuthi amabhoda avulwe ngoba abantu bazakhanyelwa kuhle, kungalamuntu ongena egangeni ingena bephuma lomkhuhlane, kungalamuntu ombonileyo, kungalamuntu omhlolileyo.
Lina njengenhlanganiso esebenza lozulu, lilamanyathelo yini eliwathathayo ukuze lizivikele lani kulomkhuhlane kanti livikele njalo lozulu?
Yes, sithatha amanyathelo njengenhlanganiso mfokankomo iBulawayo Vendors and Traders Association. What esikwenzileyo yokuthi-ke sihlomise amalunga ethu saqoqa esithi ngesikhiwa ama-market bailiffs kungabantu abakhankasayo emkambo emningi yakoBulawayo lapha, behamba behlomisa abantu ngolwazi lokuthi bengazivikela njani kumkhuhlane lo, bengathatha amanyathelo bani ukuze bengatheleli abantu abasebenza lawo, bengayenza mzamo bani ukuthi nxa abantu bezothenga balandele izinqumo ze social distancing, bagqoke ama-mask, bageze izandla, basanitize. Ngokunjalo-ke sisebenza lamanye ama-partners ethu sesihambisile ezinye izinto zokusebenza njengama-sanitizers, lama-hand washing water dispensers ukuthi anikezwe abantu. Amanye siwanike iBulawayo City Council ukuthi iwayabele abantu khonapho kuBulawayo, abantu baphatheke basizakale ngoba abanye abantu babengalindawo zokuthi bafake amanzi ukugeza izandla. Ngokunjalo-ke sekuzamayo njengenhlanga ngeniso sibambile ukuthi-ke lathi sizame imizamo yonke esemandleni ethu. Sibambile inhlanganiso ezinjengabo iZimbabwe Resilience Building Fund eyesekele kakhulu kuproject yethu le inalesiyenzayo singaphansi kohlangothi kumbe kumbomba esithi yisizimele consortium.